kuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Ichona njani mthokazo muhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngomgqibelo mhla ka 13 mpalakazi 2017 igama lami ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje abalandeli bebandla lezano PF bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kulakho ukuguqula umnotho welizwe leZimbabwe kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ozayo.
Kunengi okungaphuma wena lami lomsebenzi. So isikhathi sokuthi bona abantu siye sikhangele ubana umkhonomi lowo umkhonomi ozaafektha mina labantwana bami.
Izizalwane zeZimbabwe zithi akubonakali ukuthi uzabe unjani umnyaka ozayo.
Ngendlela engibona ngakhona isimo esingakhona ekhaya okwenzeka kumnanga ezalala uwenza layo yinto okungathi bebeyiplanile yona ukuthi bakhiphe lo mdala lowo mgabe lo and then umungene uthiyoyanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla lezano PF lithi umongameli Emmerson Mnangagwa engaguqula umnotho welizwe leZimbabwe kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ozayo. Abalandeli bebandla lezano PF abakhulume lo msakazo we Studio 7 bathi uMnangagwa uzinikele ukuthi umnotho wenelise ukuguquka ngesiphangiphangi kulandela ukudilika kwawo kusabusa umnumzana Robert Mugabe. Wodwa ke abaphikisa ibandla elibusayo bathi uMnangagwa angeke aguqule umnotho ngenxa yokuthi ugonjolozelwe ngabantu abakubutho leZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Joseph Juma okudala lezano PF Central Committee lo dokotela Nkululeko Sibanda ingcwedi kwezombusazwe. UJuma usungula lingxoxo.
Well, kunengi okungaphuma kodwa okuqade beyikuthi bona sizwisise ukubana amazwi esashiyelwa ngumongameli owaphumayo wamgabe ukuthi wena lami silomsebenzi asemele siwasebenzise kathesi. So isikhathi sokuthi bona abantu siye sikhangele ubana umkhonomi lowo umkhonomi ozaafektha mina labantwana bami. Ngakho-ke if I sabotage ngendlela ezingabe zishiyene ngiyabe ngibulala into engaphilisa mina labantwana bami lesizukulwane esilandelayo. Sokufunakala lapha ukubana abantu beke bekhohlwe ngoba babhathi lezi ezijetshiyeneyo sikhangele ngoba at least umongameli obutha lo obuyayo ubuya elomngqondo okubambisana labantu bonke lokwana shouthi ngekuthiwa yi-re-engagement. So singakungenisa ngelayini naleyo ngeforum enaleyo oyona asisebenzeni nomuntu wonke sizwanane nomuntu wonke siphile into enanaanto yi-global village. Akunanto engehlula ubana umkhonomi wethu uvuke ubuyele phezulu lapho kade vele ukhona khona.
Ye, siyabuzwa kakhulu-ke ubaba uJuma. Dokotela Sibanda, ubona njani kuloko okhulunywa nguJuma? Kukhona yini okuzaphuma sibili?
Hayi, ngibone ngani ubaba uJuma ulethemba elikhulu kakhulu, kodwa ngibone ngani uzadana kakhulu ngoba isikhathi esilaso kusukela namhlanje kuze kufike isikhathi sokhetho singane kakhulu. Umkhonomi uye kabuhlungu, siyabona ukuthi iy'ntengo zezinto ziyakhwela nje kunjena. Okumele kuqale kwenziwe ukuthi iy'ntengo lezi ziqale zimanejwe zi-stabilize ngesikhiwa khona ukho kuze thatha isikhathi ngoba inyanga ezimbili ezintathu ukuthi ungathi usungakhulisa umkhonomi ngaleso sikhathi ngenyanga ezingu-four kumbe ezingu-five kungabe kungumsebenzi onzima ongakwenziwe nangama-economist aphezulu emhlabeni wonke jikelele. Njalo siyabona ukuthi indlela esiyakhiwe ngayo uhulumende kapresident uMnangagwa itshengisa ukuthi kayisiyo leyi eseceleni lengcwethi abantu abazi umsebenzi njalo abantu abasingathi bale experience bayakwazi ukwenza umsebenzi ngendlela eqakathekileyo. Ukhanya ukhetha abantu abalokwenza lebutho abantu akade bevele bekhona kuhulumente asebehluleka kudala. Kangiboni mina ukuthi uzathatha ngaphi isimanga esikhulu angasenza esebenzisa izipaneli ezifanayo ezibesetshenziswa iZimbabwe kusukela ngo-1980. Angiboni ukuthi kule moto ezasukuma ihambe lapha ingena emgwaqweni. Ngibona mina lokho i-pushcart le.
Ye, uyamuzwa lapha-ke baba Juma. Uyakhuluma uSibanda ukuthi okusobala lapha yikuthi sokungene ibutho phakathi kuhulumende. Ngakho vela kusuze kuhambe lutho lezi panela ezisetshenziswayo sezigcwele irusi kuphela kusela lutho la. Akumphendule khonapho Juma.
Abantu bazamangala ubana ibutho lethu asobantu bokulwa nje kuphela lomvorodo. ibutho lethu ngabantu abaqeqeshile kakhulu endaweni eziningi kakhulu. Khona phana kutshenisi lama-injiniya, amadokotela, ama-economist, konke ungakuqamba uyakuthola khona phana. Sikhuluma nje kwabana even ungakhangela ubaba ungene ku-Foreign Affairs Ministry, ubaba uSibusiso Moyo. Khangela ubana uqeqeshe njani kwabantu, ufunde njani, ulakho konke udingayo. So abantu lingapha kukhangela enqombele ibutho, sibakanta ibutho sicanga ukulwa nje lobudlakudlaku, baqeqeshile abantu bona labana. Kodwa into eqade njengoba ngithile yinto yokuthi bona mina lawe siyenzani, singakudonsela emuva kwinto lokhu vele kuzakuma. Kodwa singakuphusha sibi njengoba ejile ubaba uSibanda siwunike i-poosters uyavuka uhambe ye akusenze kuthi ungekonke ka-one uhle ukuthi kuhle kube mnandi ka-one njengoba sitsho isikhathi sifitshane lethu. Kodwa esiwugaleke ukuthi bona from namuhle kuze ufike kwaphana isikhathi se-election, at least kumele kube sokule zinto ezitshengisayo ama-pointers ngesikhiwa ukuthi bona lapha sokuvuka, lapha sokuvuthwa, laphana sokuvuthwa sesimele ukuthi bona kunjani kuvuthisise nje kuphela sisiya phambili. Ngoba njengoba ngilishilo umkhonomi aso weparty aso mntwana, umkhonomi u-affect umuntu wonke jikelele.
Ye, siyakumuzwa kakhulu uJuma. Baba Dokotela Sibanda, uJuma lapha akakho egangeni ezingela ngapha eDelisawudweni, akunjalo kona?
No, mbonengani uJuma, izifiso zakhe zinhle kakhulu, ngiyazithanda. Mbonengani lathi wonke umuntu ufisele ukuthi mhlawumbe abantu beZimbabwe bangathola ububele ngesikhathi esincanyazanyana esizayo. Kodwa ubuzima obukhona yibo lobo bokuthi nxa ukhangela kusukela u-24 November kulumnyaka, uhulumende kaMnangagwa eqala kungani uyangena ukuthi abe nguyena, sibone izinto ezincane kakhulu ezingazange zizehlule umgabe ezehluleka uMnangagwa, upresident Mnangagwa, ezifana lokuthi kumthathe 5 days ukufaka icabinet. Uthe efaka icabinet wayifaka wadlulisa ngenamba ezingu-3 abantu afanele abaaphointe, esehluleka ukulandela into ezisegcekeni ukubusa ilizwe. Ufuna umuntu olamehlo akhaliphileyo abonayo, angenzi amaphutha amancane kangaka enza ukuthi alale ngasale ulele ngasalele mhlazane faka ucabinet wakhe upresident Mnangagwa, esezama ukuthi amtshintshe futhi esenza umsebenzi owodwa kabili. Khonokho kuyisitshengiselo esisegcekeni kakhulu ukwedlula ezinye zonke phansi lapha emhlabeni, esitshengisa ukuthi umsebenzi lowo ungani uyamehlula umuntu omdala, ungani ngesikhiwa singathi is not cut out for it, kuyalumela upheka nsukuzonke nje sikhangele uwapheka amagwadla akhe elenhlabathi ezama ukuwahlafuna amehlule. Akazi ukuthi ithemba ngingalibeka kanjani, singalibeka kanjani, khona kumgceke ukuthi kunzima.
Ye baba Juma, ngabafishane sibilivala khonapho.
Oqhubekayo ngohambayo, ungamawandawo asozuqhubeke njalo asozuhambe. Asambeni siqhubeke, kube namaphutha lapha nalapha, kodwa into eqatulele ona siwalungisise. Ngoba vele indoda evumayo lapha ebona ukuthi hayi lapha sengiphambanisile, ungabona umuntu eseqhinisa ikhanda uye umuntu odangerous, kodwa ovumayo ukuthi hayi lapha ngiphambanisekile kahle sikulungise masinyaneni. Mina ngibona ngathi yiso isiqaliso sibile esisidingayo, yi-foundation esiyifunayo. Ngoba asidingi ukuthi wona sithi wona sifuna umuntu ole-experience, yazosithina somele simisele phela futhi uba umgabe bek, which is not the correct way to do it. Asifundeni yena lokho khona ngafunde eqhubeke sihamba simncedisana. Ngoba kuvele khona phana bemele benama-advise athi bemele bemtshengisa ukuthi lapha sokurondana, lapha sokuhamba so, lapha sokuhamba so. So khulukwana asivuseni isipiriti sonanisane sokuthi wona oqhubekayo ngokuhambayo sizafika.
Vala amafitshane Dokotela Sibanda.
Ngibona limqotho lelo sibile lishiwo ukuthi oqhubekayo ngohambayo, kodwa hayi phela ungabona umuntu esekhutshwa into elingana laye usumangala ukuthi kathi umuntu lowo ubefuna amagogorosi yini, kumbe mhlawumbe angaboni kuhle. Xa esenjalo sokufanele simkhangalisise kahle. Njalo okufanele sikuqakathekise kakhulu abantu beZimbabwe yikuthi sikhangele ukuthi izinto zonke ezenziwa nguhulumende omutsha zinakekele kuliphi icele. Sikhangele kathi sizothola khona abantu bayatshaywa, sesibuyele khona kuyana kukapresident Mugabe, abantu abafake kukabhinethi ngabakapresident Mugabe, ababotshwayo ngezinto ezishiyeneyo ngabantu abangasapoti upresident Mnangagwa, abafakwe ezikhundleni ngabantu kuphela bebuthwa bamsapoti ukuthi angene ezikhundleni. Khonokho kakuwakho umkhonomi, njalo lalaba azama ukuthi uzadlelana nabo khona kokuthiwo lapha ngababuchuma ukuthi kuthi khona iri engagement abantu abari engage lo hulumeni onjalo balutshwane olokhetho okhetha kuphela bakhe efaka abanye bonzimbeni mbona lo president nangakwa kuza fanele ayenze i restart eminyakeni ezayo uze qalise ngendlela embi kakhulu engathumezeli engathumezela imessage enhle kwabanye ababebukele bezama ukuthi basebenzele lizo.
Lapha sizwe umnumzana Joseph Juma okudalela ZANU PF Central Committee lo Dr. Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezembusazwe. Linjani mahlabezulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m. 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930-15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky. Kulabantu abasola kakhulu umongameli Emmerson Mnangagwa okhethe uretired General Constantino Chiwenga lo mnumzana Kembo Moati ukuthi babe ngabasekeli bakhe. Bathi ababili laba kabasoze bamncedise ngitsho lakancane ukuguqula okwenzakala kwele Zimbabwe njengoba sebahlala kakhulu kubutho njalo lakurhulumente. Bakhulume lokhu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le VOA Ndebele. Ngilobaba ke ukhulumani ecingweni ubona njani ukhetho kaKembo Moati lo mnumzana Constantino Chiwenga?
Lokhu sokuveza sobala sokuveza nje sobala njengempahla yembuzi ukuba ukukhethwa kukamongameli kaChiwenga njengomsekeli kamongameli kutsho nje yibungani obenziwayo. UChiwenga wafuthelwa ngemva kokuxotshwa kukamngane wakhe uMnangagwa njengomsekeli kamongameli ukuba ngumsekeli kalo phunile esikhundleni uRobert ukuthi abe ngumongameli. Umjalo uChiwenga uthe ezi ubuhlungu wasimela ke umngane wakhe ngokwenza le nto leyo abayibiza ngesilungu bathi yikhuku. So ukhetho kakhe lokhu nje kuveza ukubana bona lo Mnangagwa sebengene nje ukuthi bazoyenza abakufunayo. Ukhetha kamongameli I think baqhubekela ku-unit accord abakwaqhaka. So mina ngibona ukuthi wena kuyasiza lokhu ngoba nje kuzaqhubeka nje kuze ufele ababenza nje bavujayelekile. Yasukumeza kakhulu ngokubana nxa ilizwe libukhokhelwa ngobungane kanje. Kuthi vela akula muntu ofuna ilizwe lisithumele liye phambili. Kuba bona bakhethile nje bakhetha abantu abangathi akusuke uhlangothi abangasebenzeli lokhu. Kube nxa ukuthi babehlukumezeka ukubana umgabe wayengabusi kahle ilizwe kumele manje baphume kuhulumeni bathi bona hayi thina sesikhathile sesiresign ba-resign angithi bathi yabona kahle ukuthi hayi labantu badensolo yokuthi ilizwe le ayihanjiswa ngendlela ekahle. But manje ngathi kwenziwa amakhulu kanje ngangenza ikhulu mina sengiceda ngithatha umngane wami uDube ngimfake la ngithi Dube wozalabona ube ngumsekeli wami obviously Dube wona ngendlela ukuthi ngikwenzele i-favor awusoze ungihlukumele nabe ngikutshela khona uzakwenza njengokuthi thina silento yethu sifuna ukuyiphusha ngathi ngesilungu sine-agenda sile njongo yethu esihlongelezele ukuyiyenza ifana nani ifana nokuqinisa ibandla lethu leZANU PF ngathi ibandla lethu ngibandla lethu ledube parties sasikhaya ukuthi sizayenza lokhu savele sikwenza so yibungane nje lokwenziwe lapho.
Ye kodwa-ke ubona zani kodwa bazayenzelana abantu akulalutho oluzaphuma khonapho
lapha Dube akulalutho oluzaphuma ngoba into lizaphuma nje ukuthi kona uConstantino Chiwenga uzabamba uMnangagwa isandla ukuthi andoda njengoba lami ngakusebenzela ngiyabonga ngoba lawe lasenza gibela imbiza mtshina lami lamke ngibe ngithiwa acting president lami nke ngitsho ngithiwa elizweni lami ngikhone lami ukuthi ngikhonge njengendoda.
Ye siyabonga kakhulu-ke mfowethu ungathina kusasa.
Ngiyabonga lami Dube ngikhuluma nthuma ngilapha okwamanje ngilapha e-South Africa.
Okwamanje-ke uyasizwa ecingweni khonapho? UKembo Moati lo baba uChiwenga bazayenzelani abantu beZimbabwe ngombono wakho?
Baba le udodi lo yenzakala lapha ekhaya angiboni kulento nje enhle evele ezenzeka lapha kunalutho elisinjayo lapha ubone kona nje ukuthi khona lizofaka ephalamenti amasosha hhayi vele ayikho indaba le ayikho kancane.
ukuthi ngani kona
mangiyibhekile nje ngikhathele lapho vele ngibona nje akulalo lo mntu futhi uma kungaqhubeka kuloko khamba ngale ndlela engibona kuphethe ngayo ayithi opposition iphathe ngalibusa engaliphatha leli lizwe engalithinta ngoba thina vele la mina ngikubona kwami angiliboni isinto ezimbabwe bona nje kuyababhekiwes
yalo sesilobana ecingweni Dorothy uyangizwa
ye ngiyalizwa ye
injani impilo yakho ma
hayi mina yami right injani yenu bani siyabonga ngohlelo
yebo phela so wena ubona njani khona okuzayenziwa umnumzana Kembo Mwadi kanye lo mnumzana uChiwenga kuyaphumani khona
hayi mina ngikuthakazeleli ngisho ngoba kukhanya vele into le yayiplaniwe sure kungayisho ukuthi uGrace wayenza khonokho izinto zokuthi wayesethethisa abantu esenzayo umgabe ngabe lonke khona so vele mina mboni ntshintsho ngoba vele yizana uPF and njengathi sinesivele eMathebeland vele akusiphathi ngoba vele sihlala singcindezelwe so sesilubona olunye ungcindezelo nje egcekeni
umwadi kuthiwa ke uyabebambe khonokho ongazani kuhambelana national healing yokumanxeba phela ukuthi athotshwe so wena ubona ngazani kuyaphumani khonapho
hayi mina vele angimthembi umahamadi kuthiwa ngibani umahadi anti ngoye-bed bridge lwano owayevele ekhona izitori zakhe ziningi uyazi ukuthi utruste ngabantu kuyabe kufanele ukuthi ungabi le zitori zokuthi ungumuntu oke wambe wabulala omunye umuntu kumbe njani kumbe wadisaphisa omunye umuntu abantu babe sebekwesaba as a leader so izitori zakhe lazo azilamehluko lezabo mnangagwa so mina ngokwami sibili ngokubona kwami amboni kuphuma lutho amboni nje singani sizazodubeka ukudlula lokho
lapha ngabalandeli beStudio 7 abakhulume kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele Rambe kuzahamba njani ngomnyaka ozayo uza kuquka na umnotho kumbe haji abantu bazaphila njani ake lizwe ukuthi zithini ezinye izidalwane zeZimbabwe ngokuza kwabakala umnyaka ozayo
ecingweni ubona njani ukhetho kaKembo Mwadi lo mnumzana Constantino Chiwenga
lokhu sokuveza sobala sokuveza nje sobala njengempahla yembuzi ukuba ukukhethwa kukamongameli kwaChiwenga njengomsekeli kamongameli kutsho nje yibungane obenziwayo uChiwenga wafuthelwa ngemva kokuxotshwa kukamngane wakhe uMnangagwa njengomsekeli kamongameli ukuba ngumsekeli kalo ophumile esikhundleni uRobert ukuthi abe ngumongameli njalo uChiwenga uthe ezwa ubuhlungu wasimela ke umngane wakhe ngokwenza le nto leyo bayibiza ngesihlungu bathi yikhu so ukhetho kakhe lokhu nje kuveza ukubana bona lo mnangagwa sebengene nje ukuthi bazoyenza abakufunayo ukhetha kumongameli Mohati I think baqhubekela ku-unit accord abakwaqhaqo so mina ngibona ukuthi wena kuyasiza lokhu ngoba nje kuzaqhubeka nje kuyivusela ababenza nje kwabujayelekile yasukumeza kakhulu ngokubana xa ilizwe libukhokhelwa ngobungane kanje futhi vela akula muntu ofuna ilizwe lisithumele phambili kuba bona bakhethile nje bakhetha abantu abangathi akusuke uhlangothi abangasebenzeli lokhu kube nxa ukuthi babehlukumezeka ukubana umgabe wayengabusi kahle elizwe kumele nje baphume kuhulumeni bathi bona hayi thina sesikhathele sesiresign ba-resign angithi bathi yabona kahle ukuthi hayi la bantu badensolo yokuthi ilizwe alihanjiswa ngendlela ekahle but manje ngathi kwenziwa amakhulu kanje ngingangenza ikhulu mina sengiceda ngithatha umngane wami uDube ngimfake lami ngithi Dube woza lapho kube ngumsekeli wami obviously Dube wena ngindlela ukuthi ngikwenzele i-favor awusoze ungihlukumele laba engitshela khona uzakwenza njengokuthi thina silento yethu esifuna ukuyiphusha ngathi ngesilungu sine-agenda sile njongo yethu esihlongelezele ukuyiyenza ifana nani ifana nokuqinisa ibandla lethu lezane uPF ngathi ibandla lethu nibandla lethu ledube parties sasikhaya ukuthi sizayenza lokhu esavele sikwenza so yibungane nje lokhu kwenziwe lapho
ye kodwa-ke ubona zani kodwa bazawenzelana abantu akulalutho oluzaphuma khona
lapha Dube akulalutho oluzaphuma ngoba into ngaphuma nje ukuthi kona uConstantino Chiwenga uzabamba uMnangagwa isandla ukuthi andoda njengoba lami ngakusebenzela ngiyabonga ngoba lawe lasenza gibela imbiza mtshina lami la nke ngibe ngithiwa acting president lami nke ngitsho ngithiwa elizweni lami ngikhone lami ukuthi ngikhonge njengendoda so njengoba ngikwenzela ifavor lawe ungenzela ifavor ndoda hayi chawula lapha nje siqhubekele phambili ngempilo yethu sokwenzelana nje bungani kube bona ngabe umbono wami kanje Dube aluba bona ukuthi bekhangela ukuthi ayilizeli bafuna ilizwe libe kahle ngithi why bengathatha bananga lalaba bamabandla aphikisana maybe bathi bona okay
njoba kwaba lo manyano kwaba khona phakathi kwamabandla kusalo kodwa iGNU
njoba
uthumunzana isangela la wayekhona ungaba njani ukuthi siqale njoba sifuna ukubamba intizwe leti la sikusimbizeli la eduzane la aze kuhulumende la ngamacebo akhe kumbe yabe ngumsekelo wesibili la kumbe yabe ngumsekelo wokuqala kama ungingamene bese uzabona khona ukuthi hayi nawo ndinje ngokuthumelelezi ngokuthuthukisilezi lapha nje mambona ukukhethwa kwawo kakhonsistene thiwenga ubungane babo njengoba benzileyo ngoba mangikhangele angikholwa ukubana ukhonsistene thiwenga engabe ephezulu kulele labo lezano PF ukuthi wona sengabe lungele ukuthi abe ngomongameli lelo and then bese ukuthi wona bafuna ukulungisa ibizwa ngithi ngakuthi asithi owayengumongameli umgabo waphambanisa ngokuxosha umnangaka kaphambanisanga yini ngokuxotha umjuru kaphambanisa umjuru wayeqinijuru wayecabanga ngokumxotha so bona basebe kuxotha umga lo into yakhona to mina ngilasi isifutisiko ngakho yalo actually sengidanile sengikhathile emoyeni ngalokhu bengikhangelela ukuthi njengoba sekwenziwe kanje bazathi amaZimbabwe phambili isizalwane zeZimbabwe phambili ingathi Zimbabwe first but lapha sekuthiwa friends first yabona angisela ithemba
ye siyabonga kakhulu-ke mfowethu ungathinela kusasa
ngiyabonga lamba kutube ngiqhima nzuma ngilapha okwamanje ngilapha e-South Africa
okwamanje-ke uyasizwa ecingwani khonapha
yebo ngisongela ekhulumayo umama Sibongile
uKhembo Mngadi lo baba uChiwenga bazayenzelani abantu beZimbabwe ngombono wakho
baba le udodi lo yenzakala lapha ekhaya angiboni kulento nje enhle evele ezenzeka lapha kunalutho elisinza lapha ubone khona izokuthokola lizofaka ephalamenti amasosha hhayi vele ayikho indaba le ayikho nakancane
ukutho ngani kona
mangiyidedile nje nisabhethi yalapho vele ngibona nje akulalo lona itshintsho futhithi ma kungaqhubeka kuloko kuhamba ngaleyo ndlela engibona okuphethe ngayo ayithi i-opposition iphathe ngalibusa engaliphatha leli lizwe engalitshintsha ngoba thina vele la mina ngokubona kwami angiliboni itshintsho eZimbabwe ngibona nje kuyaba back to base.
Yalo sesilobana ecingweni Dorothy uyangizwa
ye ngiyalizwa ye
injani impilo yakho ma
hayi mina yami right injani yenu bani siyabonga ngohlelo
yebo phela so wena ubona njani khona okuzayenziwa umnumzana Khembo Mngadi kanye lo mnumzana uChiwenga kuyaphumani khona
hayi mina ngikuthakazeleli ngisho ngoba kukhanya vele into le yayiplaniwe sure kungayisukuthi uGrace wayenza khonokho izinto zokuthi wayesethethisa abantu esenzani umgabe ngabe lonke khona so vele mina mboni ntshintsho ngoba vele yizano PF and njengathi sinesivele emathebeleni ndivela kusiphathi ngoba vele sihlala sincindezele so sesilubona olunye uncindezelo nje egcekeni
uMngadi kuthiwa-ke uyabebambe khonokho kungazani kuhambelana national healing manxeba phela ukuthi athotshwe so wena ubona zani kuyaphumani khonapho
mina vela ngimthemba uMngadi kuthiwa ngibani uMohadi anti ngoye-bed bridge lwana owayevele ekhona izitori zakhe ziningi uyazi ukuthi utruste ngabantu kuyabe kufanele ukuthi ungabi le zitori zokuthi ungumuntu oke wambe wabulala omunye umuntu kumbe njani kumbe wadisaphisa omunye umuntu abantu babe sebekwesaba as a leader so izitori zakhe lazo azilamehluko lezabomnangagwa so mina ngokwami sibili ngokubona kwami amboni kuphuma lutho amboni nje singani sirazodubeka okudlula lokho
silifisela umnyaka omutsha omuhle olenjabulo lenqubekela phambili le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Kwezomculo lamhlanje silodiliza uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Udiliza wasuka kweZimbabwe njengabaningi elibhekise eGoli ukuyafuna impilo engcono engazi ukuthi ulesiphiwo sokucula. Wadiliza kathi yona indaba yakho yaqala kanjani laso lesi sitifu sakho namhlanje?
Igama lami uDile Ngidiliza Dondo. Ngihlangane namathwita eskif eyilpo lapho okutholakala khona abantu abaphandayo then we formed a group called Skif through we were discovered by uPopstar DJ Popstar from Metro FM.
IGoli ilobunzima yona nzima kangaka wangena njani kwezomculo ungakukhona osebenza labo na?
I was discovered by Oskito a club Visions bengimthanda kakhulu umhlabelele ngikhule ngimthanda then sahlangana eloko South Africa. It took me ngangena ku album ka Speaker, it was called Taking on the Wild Side. Then Taking walk on the Wild Side, I did a track there ku Speaker. I also worked with Alaska, I worked with Awatira, I worked with many guys. Now I'm signed, no professor. This step we have is called Proper Fires.
Uhlelo lethu uhosa Friday lomhlabeleni wekwaito odiliza lesitif sakhe bona behlabela besemzansi isikhathazele ingoma yakho le itshaywa njani lona idlanze liphuma nini?
Steve, we dropped a track called Umcimbi. Hayi, banyakazise kakhulu abantu bayithanda and namanje basayithanda. Our album is coming out on mid-February. We've got tracks like Abo Awe Ma, I'm sure bayizwile abaningi, Homecoming, kuno Joloki Roof. The album is called Joloki Roof.
Ngesikhathi sakhona singasehloko mangoye kuyini ongakutshela abalaleli ongakathayi phansi usiye emzansi njengoba nje umatasatasa azokhanga nje ufuna ukuhamba?
Okay, hayi abalaleli ngiyabonga, nikhangelele i-album yethu, it's coming out next year 2018 mid-February. This time we won't disappoint, akula any change. February sayikhipha, kuzokusazojuluka i-roof, hayi indaba yokudlala.
Besuhlelo wozo Friday sinomculi wekwaito ophuma esivevene kuthi dizethunqa kuBulawayo yena sehlala khonale emshishi endaweni eGoli khonale-ke enzansi ngodiliza lo uthi asambeni emcimbini diliza u-2017 diliza u-2017 woza woza 2018 igama lami ngiyungezwa Jesus Banda ngimele Studio 7 ngithi happy 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 new year.
Akehlukani nanzi indaba ebesikhokhela lamuhla. Abalandeli bebandla lezanu PF Party umongameli Emmerson Mnangagwa kulakho ukuguqula umnotho welizwe leZimbabwe kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ozayo.
izizalwane zeZimbabwe zithi akubonakali ukuthi uzabe unjani umnyaka ozayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje. Oliver Lisa ngo Gibbs Dube.